Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-29 Mpalakazi 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lincoma imuli kamoyi uMo Blessing Ali ngokuvimba ukungcwatshwa ngulu kukaMo Blessing owabulawa ngabacatshangelwa ukuthi ngabezana uPF kunyanga eziyisithupha ezedluleyo.
Uma bona sebefuna ukubeka umuntu sese, izihlobo zingakwazi, abantwana bengakwazi, yinto eyinqwala esintwini.
Osomabhizimusi bedolobho leVictoria Falls bathi inzuzo yabo ayisakhuphuki njengenjayelo ngenxa yokwengezelelwa kwemali abantu okufanele bayikhuphe nxa befuna ukuyabona amanzi omfula uZambezi.
Because we have a rate here in the Amazon forest, we start consulting the community, start consulting even the stakeholders.
Umbiko ogatsha lwezomkhathi othi kuzakuna izulu elikhulu ngasiphi isikhathi usudale ukungahlaliseki kubalimi. Silengxoxo lomlimisi osethulela izixwayiso.
Asihlakuleni, asifake umfundisi waphezulu, kodwa umfundisi waphezulu siwufaka nxa izulu linile kuphela kulobu manzi obeneleyo ukuze imfundiso lo uyifertilizer le isebenze kuhle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lincoma imuli kamoyi uMo Blessing Ali ngokuvimba ukungcwatshwa ngudlu kuka Mo Blessing owabulawa ngabacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla lezanu PF kunyanga ezisithupha ezedluleyo. U-Ali olokhe engakangcwatshwa ngemva kokubulawa ngesihluku ngenyanga kaNhlangula nguPius Jamba obikwa wamthumba wambulala wamquma umzimba wamphosela emthonjeni kanina eJidungwiza. Abantwana bakhe bathi kasoze abekwe nxa abenza unina isihluku bengaxolisanga. Kesizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Inkeme inkeme insindaba ichiye bathondala abadala. Lokhu uMo Blessing owabhubhayo kule zinto eziningi ezibuhlungu. Waqunywaqunywa walahlelwa emanzini. Abantu bathi bayamkhala, babotshwa, batshaywa, babulawa. Abanye babotshwa 16 namhla lokhu uJob Skala igqweda libotshiwe. Namhlanje sebezama futhi ukumbeka sese, ukumfihla, bamlahle njengenja izihlobo zingekho. Hatshi, siyabonga umni wabo kaAli labantwana bakhe baphumelele banqaba ukuthi ebekwe ngaphandle kwemvumo yakhe. Yikho sibona ngani lokho yi-development engcono. Sesifundile ukuthi iZanu PF ayilandeli imithetho, ayilandeli amasiko abantu, esithi cultural norms. I-constitution yeZimbabwe ikhuluma nge-cultural norms, lokuthi abantu bafanele benze abakufunayo lokukholwa kwabo. Uma bona sebefuna ukubeka umuntu sese, izihlobo zingakwazi, abantwana bengakwazi, yinto eyinqwala esintwini. Yikho ke thina njengebandla le-CCC sibona ngani iZanu PF ingasikhandeli umthetho omutsha, umthetho ngowe-constitution. Yikho ke ukuthi umuntu uma ebulewe akulandele i-forensics experiments, forensic analysis, kwazakale ukuthi ngobani njalo ubulawe yini. Ngalokho thina sithi u-Ali uzangcwatshwa uma izihlobo sesusekile ukuthi bakubona njani njalo ugqetha wabo uJobu Sikhale ngaphuma ebacebise njengomuntu owazi zomthetho kuhle khathesi sebefuna ukumtshontsha bambeke busuku lona libaleli aliboni ukuthi into le iyinkemenkeme sindaba ijiye yikho ke mahlabe zulu silani njalo silokhu sisebenza le muli kaPlymouth Blessing Ali sisebenza le muli kaJobu Sikhala sisebenza labantu bonke abanyathime ababotshelwa ababulawa bebulawela ukuthi bazekhalelani ibazelila isililo sika Mo Blessing Ali ngalokho sithi uintshi izinto ezimbi zonke ziyabalandela akuna ngitsho lento oyifaka emgodleni lempundo ongayifihla bangathaba khathesi kodwa hathi bo into embi iyalandela umnikazi konke lokho abakwenzayo kuzabalandela siyakhala asisidanile kodwa siyamangala ukuthi ibandla lezano selingenwe yini selifuna ukubeka umuntu imuli yakhe ingakwazi siyabonga
lathi siyabonga ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Osomabhizimusi bedolobho le-Victoria Falls bathi inzuzo yabo ayisakhuphuki njengenjayelo ngenxa yokungezelelwa kwemali abantu okumele bayihlawule nxa befuna ukuyabona amanzi omfula uZambezi aludumo kulindawo osukubangela ukuthi bengabuyi ngobuningi babo njengenhlala yenza. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungqoqo usithandekile emhlanga we-Studio 7 ayiqhube lomunye walaba osomabhizimusi umnumzana Lawrence Ndiweni.
Usually ngo-December we always have ngama-locals yethu ayiwa sivakatshela lama-South Africans. But this time South Africans they're not that much. It was just local in the hotels and the few from Europe, of course.
Imgwaqo ilungile yini? Amagesi awacishwa amahlayana lamanzi akhona yini ukwenzela ukuthi zethekele zihuke
ya kwama imigwaqo ngathi yiyo kuphela into elenkinga elenkinga e-serious because our roads are not imigwaqo yethu ayilunganga to drive from here to Lawa especially when you pass a place called Lubange to siyafika ewanke the road so bad. A lot of photos, then if you go to Ewanke you have one of my photos here and there until you reach Lawa. Not only do you got to be set. Among you, at this day, you say that you are getting water, or you saw a problem, on a gate, you pass the month. Among you, you saw a fault to the electricity, you need to open the alarm. But for one of the things, there is a lot of improvement in terms of delivery.
See, I want to go to Escatine Seljuleo, Ugunga, Bikona, with a take a Libegubangela, Uti Guval, where is in Dowla, Pavantaba Sevens a corn, says Kangelama with Dela Lezini. Indawo abantu bayenelisa yini ukuziphilisa abaqhubeki belahlekelwa imisebenzi
imisebenzi ilahlekile kakhulu eminingi ndiyezothola ukuthi kathesi abantu abakhona emahoteleni amahotela agcine sehaya ama-casual abantu abazabe bebenzena kuma-contract nxa khona ukuthi imisebenzi yangikhona imlutshwana kungabi like-employment abantu abayemploya abaqhashwe permanent. I think among companies are going to look at it. Sometimes you can tell you how we are.
Umuntu nje makhaza ongalaphisi musu uphila njani abathengisa ama curios kusese lo muntu yini othengayo emgwaqweni
lapho kulokuzima ngathi idorobho lethu vele is a tourism industry whereby siphila ngama-clients nxa ungelama-clients abantu baphila nzima and uzathola ukuthi la i-service deliver ifina isiba affected because a lot of people are not employed and they say a lot of people are no longer benefiting like what it was happening before amakhiwa ebuya kathesi hhayi kulenzaka sibili abantu balamba in terms of ungavuki kwamakhiwa because industry yethu le ivele i-industry yamakhiwa ukuthi kubele zezivakathi zibuye yikho lakho kusenza sibenefite sizekho lapho kwezi ama rates ukungena ku rainforest impact consulting the community that consulting even the stakeholders communicating at them, consulting the captains of the industry. Locals are now supposed to pay $10. $10,
ngezinye indlela abantu bebezamtshela uhulumende ukuthi imali leyo abayenelisi.
Ngezinye indlela kumele babhode basibuze ukuthi kurayithi yini ukuthi sikhwele. Umtshele ukuthi hayi akurayithanga ukuthi sikhwele ngoba kuyathi iyathenga sokuthengisa ama-tolls angabuyila. Ngayibuyila kanjeni ku-rainforest. Lapha akuyiwo vele i-most attracting place ezithela futhi abantu baziwe kuyo all the way from wherever they're coming from.
Lo ke ngumnumzana Lawrence Ndiweni usomabhizimusi wedolobho leVictoria Falls obexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Umbiko ogatsha lwezomkhathi othi kuzakuna izulu elikhulu ngasiphi isikhathi sokudale ukungahlaliseki kubalimi. Abalimi abaningi bebesaphakathi kokuhlanyela kukanti abanye bebengakawuqalisi lumsebenzi ngokusilela kwenhlanyelo lokungani kuhle kwezulu kwezinye izigaba. Izolo iStudio 7 ixoxe lomqondisi wohlangothi lwezokulima olwe Agritex enyakatho eMandebeleni umnumzana Dumisani Nyoni eqwayisa abalimi ngezilimo kanye lezifuyo. Lamhlanje uNyoni uqhubekela phambili ngezixwayiso zakhe kubalimi.
Isilimo esiningi nginanzelela njalo ukuthi lokho esilapha emadolweni kusiya ngaphezulu kumbe ngaphansi. Yisho isikhathi njalo kumele ukuthi ngabe nxa sithola imkhizo sifake umvundiso waphezulu esikuthi i-top dressing isincedise ukuthi sona sesilimo esilaso sikhule kuhle sibe lakho ukusipha isivuno esihle.
Limi sinyoni kuyini okunye okungaphathisa ukubana abalimi babe lesivuno esihle ikakhulu ngesikhathi sezulu eliningi?
Asihlakuleni, asifakele umvundisi waphezulu, kodwa umvundisi waphezulu siwufaka nxa izulu linile kuphela kulobumanzi obeneleyo ukuze imvundiso lo i-fertilizer le isebenze kuhle.
Labo abagcine izifuyo mlimisi bona benzeni ukubona ukubana izifuyo zabo zigcinwe kuhle ngesikhathi sezulu?
Nxa siphuma ezilimeni singena esibayeni asiboneni ke ukuthi kona siyavikela ubudli bemkhaza. Imkhaza kade siyebhahileyo ichamisele kakhulu njalo ivame ukuthi kuyona linyanga esiyangena kiyo zibandlela silahlekelwe izifuyo eziningi zibulawa ukungadibhi ngenxa yemikhuhlane ememethekiswa imkhaza.
Ngaphandle kokudibhisa izifuyo kuyini okunye okungenziwa ngabalimi ukubona ukubana imikhuhlane yezifuyo kayimemetheki?
Asiboneni njalo ukuthi lapho ezibayeni izifuyo zethu ezilala khona akuladaka okungenza zigcine kusiba lo mkhuhlane esikuthi yi-foot rot ukuthi ziyabe zibola enhlagwini lapha. Kungaba zimbuzi, kungaba izimvu, akuthandi ukulala edakeni. Kumele sibone ukuthi yakwenqabela lokho. Isikhathi kasikasithiyi, isikhathi lapho okumele esikwenza kathesi kusikhiphe kwehlukanise ukuthi siyalamba yini kumbe siyadla. Ukuhlakula, ukuvikela ubudli, lokuthi nxa sisahlanyela, sihlanyele izilimo lezinto ezivuthwa masinyane kakhulu amabele lenyawuthi, osunflower lakosugar beans, labo cowpeas, indumba zethu zesintu, ukuze phela singafaki amaqanda ethu esitsheni esisodwa. Asizameni balimi, singadeli. Asiboneni ukuthi ubudli siyabunqoba. ngoba kuqhakathekile ukuthi umlimi abe hamba ensimini yakhe ngaze kube kuyachisa vuke kusene uyehlola ubuyele futhi emini yantamba amilanga selipholile uyehlola ukuthi isilimo sakho akulabudli obukhona yini.
Hello ke ngumnomzana Dumisani Nyoni umqondisi ohlangothi lwezokulima olwe Agritech enyakatho yemandebeleni. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa asebophe abachayeli bemota ezinkulu ebezithwele amatshe aligugu athiwa yilithium amele athengiswe nguhulumende kuphela. Amatshe la enjiwa eMtoko. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umsitheli umnumzana Henry Majiri usexwayise abadabuka esigabeni semandebeleni ukuthi basebenzise amahofisi asezigabeni zabo. Kulokuya minyezelana ehofisini yakobulawayo bedinga amapassport. Kubikwa indwendwe zemahofisini la amapassport zizinde okwesabekayo selokhu kwaqala ikhefu lekhisimusi. Okwamanje ke sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngaseChina. Ingcwethi kwezempilakahle zibikwa ziphakathi kokucubungula ukuthi ukuqonga kwenani labaligciwane le-coronavirus kwele China kungaba kubangelwa na ngumkhakha omutsha waleli gciwane. Siziphethe zakwamanye amazwe ngeze Italy. Uhulumende usecothoze ele Iran esithi kumele lime ukulengisa. Abaphikisa uhulumende likhulumisane labo. Leli lizwe libize omela isigodlo se-Iran ukuthi azochasisa ngokulengiswa kwabatshengiselayo. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibona ku-Studio 7 linjani badala khona ngapho siyacela ngapha ngicela bakithi bakithi ngiyacela lindumezele inews izindaba ngicela izindaba bantu benkosi ngiyacela ngumusa ngiyacela sibili badala ngiyacela inews izindaba zesindebele ezekuseni ezantambama ngakusenza le live talk lindumezele uNdlovu ngapha eNgwalathi tenda iNdlovu eNgwalathi enkaya kwesikokoko ngiyabona.
Studio 7 elinjani ili basakazi labalaleli ngokhethwe bebe ngikhuluma ngiseGaborone Botswana. Basakazi ngathaba kakhulu umumlayezo wami ungadlalwa mpela uzuye fika la kumongameli welizwe leZimbabwe uEmerson Mnangagwa. Basakazi kulusizi ukuthi ilizwe lifile livuthukile linjana iyouth kayila msebenzi ama industry afile umnotho usuthintithekile ilizwe alilamali kule depression nje lokungena eZimbabwe kodwa umongameli welizwe ungane lokho kakuboni but ngithi mina usethethe injongo yakhe wayifaka kuma opposition ubhizi wethuselana nabantu be-MRP uthi uzaphungula emalanga bemhlabeni engubani yena ngoba injongo elwelwa yi-MRP inkulu kakhulu kwedlula umnanga kwakungizana uPF ubufakazi bukhona lokuthatha injongo yakhe ayifake kuma opposition parties. Ngiyabonga
siyabingelela emsakazweni sibonge ngokusiphathela umsebenzi sifingele abalaleli bomsakazo hayi siyada ngala kakhulu ngesiphatho sama opposition aseZimbabwe phathwa yi-ruling party leZANU-PF ukuthi umqondisi moyo president we-MRP usinde ngokulambisa bafuna la ukuthi bemkinadele ngendlela ababambe ngakhona uJob Skhala for almost umnyaka wonke. Umbuzo wami usekutheni nje ngicela ukubuza ukuthi bangathola nje impendulo kulamadoda ezanu bona bonke nje abakhulumela izanu ukuthi i-opposition kulela lizwe bayithatha kanjani ukuthi ayivunyelwa yini ukuthi ibe khona. Maka ukuthi bakwazi ukuthi i-opposition ayivunyelwa vele kwakhona kuhle vele bakhulume nje obali ukuthi election ayikho kulelizwe ngoba akusizi ngalutho ukuhlala bethu benze election abantu mabefuna ukukhetha umthandazo lowo muntu abamfunayo bona bamginadela bamfaka ejele
sanibonana ku studio 7 livuka njani siyabonga kakhulu sibonga uNkulunkulu osigcinileyo kwaze kwabalana sesilanda unyaka ka 2023 kati kunela migama ngu-Adolf Shaba into engithanda ukukhuluma ngayo nansi le ndaba kaPaul Nyathi lo uPaul Nyathi ma kukhulunywa ama-accident uyatholakala ma kukhulunywa ngama-political thing political violence ayabe senzeka kubo-TCC kubomthwakazi akatholakali kati yini inkinga yakhe ngoba every time kungaba lenye into nje ephuma endleleni enjengokuthi ngakulezanu ingenele phakathi wafonela kuzothiwa hhayi kaphendulanga ucingo lwakhe kuba le nkulumo nje ihambisana nale sengimuzwe kule ndaba ze-TCC eziningi lapho kwaba kusenzeka nansi le ndaba kaqondisa umoyo la utholakala engumuntu ongaphawuliyo kodwa manje sibe simuzwe ekhuluma kustudio 7 ebele shona lapha ephawula ngengozi kanti masokufanele akhulume ngezinto ezenzakalayo politically kasatholakali
Salibonani Mahlabezulu ngezindawo ezijiyeneyo okhulumayo igama ngumeluleki uhlala ngisejoza edipsluti extension 6 shukuthi ke ngilabafowethu lapha ababili omunye igama lakhe ngusamyeli omunye ngumthulisi umthulisi ubuya ezimbabwe bese kusithi usamyeli
Uthe ubuya kubanje kukhongo
USamuel ubuya eCameroon so sicela usizo lapha kubantu bakithi okumphatha ubuhlungu kakhulu uSamuel ngilaye endlini but umthulisi usegangeni kwaleli thuba nezulu liyana ngenxa yobuncane bantu besipesi sendawo so akade ngicela ukuthi abafowethu abangaba nosizo bengasikhontakta kule namba u 0787489350 ngizobuya ngiphinde 0787749351
Angibingelela ku studio 7 ithi sanibonani badala bonke ngithi mina ngithanda ukukhuthaza abadala ngithi badala kumani kuleli qembe libusayo aniboni niyahlupheka ngani kumani nihlupheka kanjani ngaleli qembe libusayo namhlanje akho nihlupheka kodwa likho lithi phambili ngezani for yini zanenceda ngakho kumanje elinhlobeni Europe bedlala ngathi kumani kuzani singene kumthwakazi sizimele ngefisodo yiyo nje indlela ezoba ngcono eZimbabwe ngaphandle kwalokho angeke kuze kulunge badala ngithi wonke umuntu ongumuntu omdala owesindebeleni owomthwakazi ngibontela izami yiyeke lamashona amashona alisiza ngani ngiyabonga ngobutho lo
salibonani basakazi bakastudio 7 salibonani ngiyalibingelela ngomsebenzi omuhle lonke ngilibingelela lonke uNkulunkulu sengade ngaligcina akula ilokhu zini engalunga ngokulima eZimbabwe lapho ukulima kwathathwa kwafakwa amahovedi wakhutshwa abantu ababelima kuhle emapulazini into leyafakelwa abantu laba abahlima emapulazini nangiyibona kathesi ungakhangela yibo ababelima amakhiwa eseplazini kumbe abantu babeseplazini ababekhona emapulazini kudrayive babelima kathesi abantu abafakwayo sebefakwa sokufakwa amahovethi angikhona ngena ngamadonki la ngenkomo bayihluleka khona ukuthi bona ukuthi belima amabele befake GMB kuyabayihlula sikuthi befake amabele GMB bona badinga amabele GMB istate bona bahambisa amabele GMB yikho kwabulala iZimbabwe ukufaka amahoveti la ehluleka ukulima kathe silaba basemapulazini konke ngabo uhulumente uyabalandelela lalaba abakhangela izinyamazana bahlezi bazidla bogcwela amawayila kula ngisho le nyamazana ethelelwa amanzi ivele akula uhulumente ngabebalandelela bephumela ababantu ibayabona iZimbabwe ivuka ngiyabonga ngicela ukuthi ilokhu ze iplay audio yami
yebo studio 7 unjani la ya ale ndoda omnanga kwinjani ikhanda layo ziyasebenza kodwa mazisebenzi ufaka rumeti ngauchongi uyavela thathe lapho since umnanga kuhambe elifini yabahamba elifini abahamba uthiwenga uma ethi ajika ngojanuwari lapho avetla mbambambambeni Ngoba sikhathele ngale mfele le mama.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi 202-465-0318. Ukwezemelika umthethwandaba usumise ukuthi umthetho ovimba abangela maphepha ukuthi bangene kwelemelika othiwa Article 42 ungazesulwa. Lumthetho wethulwa umnumzana Donald Trump esangumongameli. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazo welemelika umnumzana Tim Muringai.
Indaba ye-immigration lathi siyakwazi ngoba lathi singama-immigrants. Lalo ilizwe le-America labunjwa ngama-immigrants. So sesikhuluma ngendaba zokuthi singakhangela ama-southern states wonke siphuma e-California, New Mexico, Texas, lamanye amaningi. Hayi, Mexican country kudala kwabo. So ama-borders afakwayo lawa siyakwazi ukuthi ngendaba ze-colonial conquest doyi rule abantu babefaka ucingo lapha abacabanga khona ukuthi amaborder afika khona. Sesibuye okwakathesi sibona ukuthi abantu ababehlala lapha ababevela eMexico ama-Mexicans abanjwayo within the border wars babelezihlobo ezazi across the border. So vele lokho akusoze kuphele lanini lanini ngoba siyakwazi ukuthi kulokudlelana between iAmerica, iCanada leMexico. Siyabona ukuthi ama industry amaningi anjengama company anjenge Ford, Chrysler, lezimoto lezi lama manufacturing plants amaningi or pharma company amaningi from America are based in Mexico. Siyabona futhi ukuthi abantu abasebenzayo lapha emakishini balungisa izinto zezindlu, ama contractors, ama roofers bonke bavela khona ngale Mexico ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi jikelele abayamelika abafuni lawa ama mini jobs abuzungu and usebenzisa amandla. So abantu be Mexico babuya bezodopa amatamatisi from ama farms ku industry entsanga o imbanje yiba babuyayo bekhetha ama seeds bewafake kuma manufacturing plant. Yabona in a lot of industry lapha dishwashers, cleaners and many ancillary industries ama Mexican manengi ngoba bona babuya lapha belungisa izimali zabo bebuyele ekhaya ngoDisemba bayayakha izindlu zabo.
Abebandla lama-Republicans bathi uMongameli Joe Biden uyehluleka ukulungisa udaba lolu ole-immigration uTrump wayelulungise kahle. Wena utheni ngalokho?
So ukuthi into leyi izaphela kathesi hhayi angiboni. I-program eyayilethwe ngu-President Trump ekhulunywa ngama-Republicans against ama-Democrats it's an edict or a presidential order ngoba kwakule COVID. So kwakusebenza ngasona leso sikhathi ukuthi hayi kungabi labantu abahambayo between countries ngoba sasikwazi ukuthi umhlaba wonke jikelele wawuvaliwe, you could not move anywhere even within the country itself. So khonokho kwakuyenza ukuthi ba mitigate ama cases e COVID. But hayi, leyo is not the final solution. Into esiyibonayo ama Democrats abayikhulumayo is a bipartisan bill elidila nge-immigration linika abantu izincwadi zokuhlala lapha abasebehlele lapha for many years bengakwanisi ukuyesebenzisa the facilities ezikhona ngoba abalancwadi ezilungileyo. So ngibona ukuthi kulokudonselana ukuthi ama-Republicans afuna ukufaka icebo lika Nomzana Trump lophonga ukuvala i-border khonokho akusebenzi ngoba sabona ukuthi i-industry njengalapha engihlala khona e-Ohio they lost billions ngoba kwakungela abantu ababeza buye uzosebenza ama-farm bedobha ama-strawberries lama-pears lani in the regular farms. So a lot of farmers lost ngoba kwakungela abantu.
Hello ke ngumnumzana Tim Muringai olandela izombusazwe welemelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seOhio. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-CCC lincoma imuli kamuyi uMoblessing Ali ngokuvimba ukuthi angcwatshwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.